Endabeni zethu lamhlanje abasakhulayo abakubandla le-MTCT batshengisela esidaladeni besithi bafuna ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iqhube ukhetho olubalulekileyo. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ihlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo endaweni ebizwa ngokuthi yi-Robert Sinyoka. Sizahlolisisa okwenziwa ngenye indoda ethi isiyinkosi yamaNdebele. Wabekwa ngubani esikhundleni lesi? Lamhla sixoxa lo Pastor Letina Jaranyama obesemhlanganeni omkhulu we-Women of Dominion osanda kwenziwa kwele Melika. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sikhuluma ngamadoda atshaya abafazi. Bakhona njalo abafazi abazimisele ukushaywa ngamadoda okuthiwa bathi omkabo ababathandi nxa bengabatshayi. Ku-Livestalk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngokwenziwa yi-Zimbabwe Vigil eBhilitani elwela ukuba kube lozibuse egcweleyo kwele Zimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.